Amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso ezisebenzelana lozulu bayalisola inyathelo likahulumende webandla leZANU-PF elokunikeza indawo zokwakhela izindlu ama-stands mahlayana kubontanga abakubandla leli kungalandelwa mthetho. Njalo kusobala ukuthi ngeyinye nje indlela yokudinga ukuvotelwa ngoba kusenzakala ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ka-2018. Le yimbono evezwe emhlanganweni owenzelwe eMedia Center lamuhla wokuhlaziya inyathelo likamphathintambo wezombuso wezabelo umnumzana Xavier Kasukuwere. Lokwabela ontanga indawo zokwakhela izindlu emadolobheni abalisa elakobulawayo eHarare, eMutare lamanye. Obona ngezombuso yezabelo ebandleni leMDCT umnumzana Eddie Cross uthi akumangalisi lokho okwenziwayo njengoba kuyindlela yakhe luhulumende weZANU-PF ukusebenzisa yiloba yiliphi iqhinga ukubambelela embusweni. Umnumzana Cross uthi umehluko yikuthi khathesi limizamo iqondiswe kwabasemadolobheni ngemva kokuba isikhathi esedlule amaqhinga amanye esetshenziswe kwabasemaphandleni ngokwabelwa amasimi phansi kohlelo lokwabiwa kutsha kwamapulazi. Umqondisi weChitungwiza Residence Trust, umnumzana Marvelous Khumalo uthi osokusenzakala lokhu sekuyimvama selokhu abebandla leMDCT lasungulwayo ngomnyaka ka-1999. Ngomnyaka ka-2000, umnumzana Khumalo uthi kulapho abalwa impi yenkululeko abanikwa khona amasimi kwaphathisa ibandla leZANU-PF ekutheni balikhankasele ngandlela zonke. Okwakhathesi la amaqhinga aseqondiswe kubontanga ngoba bungasebuhle ubudlelwano phakathi komkhokheli webandla leZANU-PF labalwa impi yenkululeko laba.
So ama youth kathesi sefuze wona abuye ayenze imsebenzi yonke leyo eyayiyenzwa ngama war veterans, ukutshaya abantu, ukwethusela abantu lokusupporta kumbe ukukhampenela iZANU-PF. iZANU-PF kathesi njengohulumende kumbe njenge-ruling party kayila imali, so ifuze yona idinge okunye okungenza ukuthi ama youth lawa abe motivated ukuze ayisebenzele.
Umnumzana Khumalo ukhuthaza iningi labantu ukuthi bengaze belalisa inkophe, bavule amehlo njalo bengavumi ukudlelezelwa inkokheli yaleli bandla njengalokho osokusenziwa ngumnumzana Kasukuwere ukunika ontanga indawo zokwakha imizi yabo bona bengalayo le mali yokwakha lezo zindlu. Wengezelele wathi ngelinye lamaqhinga njengamanye awukubamba abantu ngamandla ukuba babavotele.
Bona sebebonile njengeZANU-PF ukuthi gana capacity yokuthi ayothenga istand kulocal authority. So thina siyabuza umbuzo ukuthi uzayithola ngapi njalo icapacity yokuthi adevelope istand yona leyo. Yena ehluleka ukuthola imali enjenge 2500 kumbe 3000 yokuthenga from the local authority. So yiwo amastand wona lawa futhi azagcina esethengiswa lama youth lawa ethengiselwa abanye abantu. Kuthi kuthi vele kucina udaba lokuthi abantu bathenge ama stands from the local authority luyacina solungekho, noma lo oyabe thenge $10 laye uzathengisa lentengo ephansi kwaleyo ethengiswa ama stands lawa yi local authority.
Abezombusazwe lenhlanganiso ezisebenzelana lozulu bavumelana ukuba lokho sokusenziwa ngumnumzana Kasukwere ukuphambana lomthetho njengoba sokuyikuthathela omanisipala amandla okwabela abantu lezo ndawo zokwakha izindlu.